Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo omhla ka 4 Mpandula 2017 ngo Chris Gande.
Lo ntungameli inkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Uhlelo luka Msitheli lokuthathisa izithupha ingwalo zokuzalwa ezama birth certificates lezinye ingwalo elizweni lonke luqale lamhla inengilikala ngenhlawulo ebikwa inkulu kakhulu.
Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai wehlulekile uya emhlanganweni waseGwanda ngesonto kulandela ingxabangxoza esebandleni.
Kwezempilakahle abasinda ekuthatheni okudakayo bakhuthaza uhulumende ukuthi avuselele ukusetshenziswa kwemithetho eyayilondoloza abantwana ukuze bengaze bathatha ezidakayo labo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7. Uhlelo lweziphathamandla zikaMsitheli lokubhodabhoda ngelizwe zithathisa izithupha ingwalo zokuzalwa ezama birth certificates lezinye luqale lamhla kulokukhonona kwabaningi abathi imbadalo yemisebenzi le iningi kakhulu. Abalabazali abazalelwa phandle kwelizwe bamele bakhokhe imali engamadola angamachumi amahlanu kuthi abafuna ukuguqula izithupha zezenge ukuthi baphiwe ezingamakhadi eplastic nxa zalahleka kumele bahlawule amadola alichumi lanhlanu. Okunye ukubikwa kungaphathanga kahle uZulu ukuthi nxa incwadi zakho zokuzalwa zingakhanyi kahle kumele ube labafakazi njalo uye emahofisini amakhulu hathi kuziphatha amandla lezi. Sixoxelo nobhala ubona ukuqoqwa kwenhlelo zebandla le-MDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube unkosazana Ellen Shiriyedenga ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Sithole ama-reports lapho ukuthi kulabantu abaningi ade befuna ukuthatha izithupha, particularly laba abalahle izithupha ukuthi khabe beqotshwa ngendaba yokuthi kuthiwa bekumele bebhadale ama-$10. So iningi labantu bebengela ama-$10 zona lawo. Njalo le ukuthi kwezinye indawo ukuthi thiwa imitshina yangkhona, like for instance I think he talks okule registration center emajibisa akulalutho olwenzakele ngendaba yokuthi umtshina wakhona adufile. Njalo kuthe sibuzisisa abane iningi labantu vele khanye ngani kabakwazi ukuthi kuyini okwenzakalayo ngoba khanye ngani abantu be-registry akula advertising abayenzayo. Thina siyabe sikhangelela ukuthi ikakhulu la nxa kulo hlelo olunjalo olwenziwayo will they expect ukuthi like njengakithi sihlala khona kuyaba lezi ncwadi ukhansila yabhala incwadi le ibhodi izindlu zonke esiyabe sesigabeni itshela abantu ukuthi kulo hlelo lelo.
Lona uhlelo lokubhalisa ukuvota lizwa kuthiwa luyaqala nini njengoba sisizwa ukubana imitshina yokuthi abantu bebhalise isikhona elizweni?
Izeki ibike ya-anonsa yayithengo ngenyanga lezayo eka-Okthoba but singazi ngoba thina as far as our concerned uhlelo lolu awuphongi ukugijimela nje. Kumele uqalise ukuthi one, kumele uthi nxa imitshini isikhona kumele kwenziwe lokho okuthiwa yi-pilot testing and also enye into ekumele yenziwe kumele kufundiswe abantu bona laba azabe berejistisa abantu ukuthi imitshina yona leyi isebenza njani ngoba khathesi akusafani la kudala laphana ukuthi kwakuphiwa amafomu abantu bebe bephonga ufila kufomu kuphela. Khathesi it's an issue yokuthi sokufuna izinto zetechnology abantu bona laba abazafumele befundiswe ukuthi nxa bethatha ama-fingerprints basikana njani iminwe yabantu ukuthi iphume emtshineni kumbe ama-photos onala impikitsha babathatha njani. Bathi yebo kungo-October, u-October sokusela singathi amaviki angaba yi-4 ukuthi afike but akukabi le-training akukabi le pilot testing.
Hello ke ngonkosazana Ellen Shiriyedenga unobhala ubona ukuqoqwa kwenhlelo zebandla le MDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwobulawayo.
Ibandla le MDCT lithi kalikwazi ukuhlupa unkosazana Thokozani Khuphe yena othi umanyano we MDC Alliance kawenzwanga ngemfanelo. Abantu ababukele okwenzakala kuleli bandla bathi uMakhuphe ukhathazwa izenzo zikamnumzana Morgan Tsvangirai yena athi unguntando kayiphikiswa. Asenelisanga ukukhuluma loMakhuphe ngalolu daba. Kodwa asizweni unkosazana Tabitha Khumalo umsekeli wesikhulumeli saleli bandla lo mnumzana Fortune Mlalazi okubandla le PDP bexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 umlalazi usungula lingxoxo.
Xa ungavumi nani lo mnumzana Tsvangirai uyagongodwa akukali mhlawumbe uMakhubala ngathi hey uMakhuphe bagongodwa ngobani bani kodwa yinto esivele siyazi kusukela kwi-United MDC ukuthi abantu kade bevele begongodwa bangaphikisana lo mnumzana uTsvangirai. Unity yabantu akula muntu ophikisana layo wonke umuntu akubanjwane kodwa sihambeni ngendlela e-transparent not i-witchcraft ade siyibona ukunegotiate ebusuku labantu abanegotiatayo bangikhona kawubazi ubona sokuthiwa nanti dili wena sayini ubani osayinile namse nisayinile kungazange kube segcekeni umnumzana uTsvangirai wahambe siyaconsulta abantu waye engasafaki egcekeni lokhu akukhulumelane nabayo nanku sokusegcekeni etafuleni ngigceke i-transparency wayingekho
ubaba mlalazi anti umlalazi into le yakhulunywa edali labo inkokheli zethu omama uMakhuphe obakudidi obakulamo bakekhona asonto yakhuluma ngasese bayivumela leyo nto asivumela nemini ukuthi yibonayo athi sebeyivumile sebephambili laphana kukhona abakubonayo okungabaqwalisisanga abalisha khonokho kodwa mntu omdala kambe shiwa mlalazi ekhaya mina nayo kuhlezi ngathi ngase sitshayana kithume phandle kithi gogo sitshayane phambi kwazulu angithi uthi yavala izivali khalisane phanti hayi makhumane lapha mina kamvumelani lakho lokhu okukhuluma ngakho nesizathu salokhu nalokhu nalokhu lapha mvumelani nalokhu angithi hayi mina ngithi lokhu kuraithi ngalokhu nalokhu impumela ye-coalition ayikaphumi ukuthi gaqe ngoba lokhu esamelele ukuthi sibone ukuthi kwenziwani njalo sonke savumelana ku-congress resolution ukuthi umuntu ozabe gqethisana namanye amabandla nomprezidenti uTsvangirai omama uMakhuphe bakuvuma khonokho obakulavo bakuvuma khonokho obakudedi bakuvuma khonokho ingako nabengibona ukuthi kwaba liphutha okubehlula ukuthi bahlale bathi no yebo naye ku-congress savuma ukuthi yena baTsvangirai wenza ukukhulumisana nabanye bentofuna ukubamba namapa bahlesi kubone ukuthi kayisikho.
Unkosazana Tabitha Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli se-MDCT ubekhuluma lo mnumzana Fortune Mlalazi owebandla le-PDP. Vethule amazwi la kuhlelo Zimbabwe Today olwethulwa nguGibbs Dube we-Studio 7 enkundleni yokuzilibazisa e-Facebook kukhasi VOA Ndebele.
Good Life Talk lamhla sixoxa ngohlelo lohlangothi luka hulumende oluka umsithedi oluphume ijumo lokunika uZulu izithupha zamaphepha eplastic lencwadi zokuzalwa.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Hale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC.
Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafichane.
I-commission ebona ngezokhetho kweleKenya ibika ukuba ukhetho olutsha lokudinga umongameli oluphindwayo kulelo lizwe ngemva kokuba imthethwandaba ithe olwenziwe linyanga alwemukeleki impumela yalo soluza kwenziwa mhla ka-17 ngenyanga ezayo.
Ele China selisole kakhulu umongameli weMelika umnumzana Donald Trump ngokwethusela ukuthi ilizwe lakhe lizaquma ubudlelwano lamazwe adlelana le North Korea kwezamabhizimusi. Ngemva kokuba umongameli wele North Korea eqhubeke ngokuvivinya izikhali zakhe ze-nuclear.
Kwezempilakahle abasinda ekuthatheni izidakamizwa elizweni bakhuthaza uhulumende ukuba avuselele ukusetshenziswa kwemithetho eyayilondoloza abantwana ukuba bangaze bathatha izidakamizwa ngoba isimo saso sibikwa siqhubeka siba sibi elizweni. Okuningi asikuzweni kuMavis Gama esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
USenta Bravo osebenza nabenhlanganiso yeZimbabwe Civil Liberties and Drug Network ngomunye wabasinda kwezokuthatha okudakayo. Yena ke uthi ukuyekethiswa kwale mithetho ingasasetshenziswa ngokufaneleyo ngokunye kosekubangela ukuqonga kokuthathwa kokudakayo kubontanga.
Ama drug policies wona lawa esiwakhalelayo yiko kudala sasithi thina sasingangeni emabhawa kozothi umntwana umncane ungangeni ebhawa. Noma ukuthi ubaba emnike imali sihambe ethenga utshwala sesingahambi thina sethenga utshwala, but katesi uyabona umntwana ejele isupa ehamba lemgwaqweni inhlelo yana ayivuli njengabo castlelight ukuthi kuyavula kuyakuzisivale phezulu lokhwena kuvulwa easy umuntu uyakwazi umntwana kwase ukuthi avule khonokuyana anathi aphinde avisele isivalo afike laphana nika umdala mhlawumbe umdala wangkhona udake kudala uhlezi kananzeleli ukuthi isivalo sana sivuliwe yini umbena sivulanga yavula kuphela laphana qesa kunadala futhi abanye kathi sebenika abantwana utshwala sikangeli. Abanye sebethathi insango zangkhona benika abantwana kanye.
Imithetho uSenta Bravo uthi kumele kube yiyo eqondisa ukuvimba ukusabalala kwalolu dubo lokuthathwa kokudakayo.
Mina ngikhula ngani sithi ngibona amapolice bebupha abantu ukuthi i-public drinking, but kathesi umpolice abona edlule siyale umunye ejele ikoti esiyale bedlule so emchoveni uyabona umuntu ekhade umchova ethwele isupa enathi isupa emchoveni, but umuntu wena lo ungamkunanzela ukuthi umpolisa esisikhathiathola umpolisa eyakudeda umjovela aphinde ahlezi phakathi engene phakathi ahlele emjoveni uhambe ehambe behamba lanonatitshala ehlezi emuva ekhuluma inhlamba ekhuluma into ezingelangqondo esemuva umpolisa uyambona ejibilika kuphela ekhangele nxa ekhangele akula lutho eza likhuluma uyambona ehle umjove uyakhona. So siyanga vele sivela ngapha siyanga sicele ukuthi simiss leyo.
Unkosazana Lilian Ndlovu isakhamuzi semzini weHeathcliff eHarare omunye laye osinde kwezokuthatha okudakayo uthi zinengi izizathu ezibangela ukuba umuntu ikakhulu abasakhulayo njengaye bathathe okudakayo. UMandlovu uqale ukuthatha ngemva kokulahlekelwa ngunina ngomnyaka ka-2000.
Bengithathe ama-drugs utshwala, benginathe ama-strong stuff but kade ngayekela ngingedwa vele basitshele ukuthi kungcono ngiyekele kodwa akusebenzi ukuhlala ubedakiwe. Siyakwazi ukuthi impilo enzima kodwa the more you take the drugs the more your troubles ziyengezelela iindubo zakho.
Sibikwa siqhubeka sisiba sibi isimo sokuthatha okudakayo eZimbabwe ikakhulu kwabasakhulayo kungenani ukuba basemadolobheni loba emaphandleni. Umsekeli wohlangothi olubona ngezabahlaselwa yimikhuhlane yengqondo elizweni unkosikazi Shelly Dr. Sithole uthi njengohulumende bakhathazekile ngalesi simo.
Ama statistics angkhona kubasakhulayo bonke i-65% iyathatha okudakayo. Then nxasikhangela ezibhedlela kuyabonakala ukuthi 45% kulaba abagula ngomkhuhlane wengqondo. Umkhuhlane wengqondo wangkhona walethwa yikuthatha okudakayo. Then i-57% ema-admissions onke kwisibhedlela ezigcina abagula ngomkhuhlane wengqondo ulethwa ngokuthatha okudakayo.
Unkosikazi Sithole uthi le mithi okumele ithengwe ngokulotshelwa incwadi ngodokotela ama-prescribed medicines. Ngokunye usekusetshenziswa ngendlela engayisiyo ngabasakhulayo laba.
Ama-drugs a-prescribed like homofine, labopepethine, like o-histalix. Bafanele ukuthi ba-prescribe ngudokotela, athathele ukukhwehlela, athathele i-pain, but abasathathi ama-drugs wona lawo ngendlela yona leyo. Bona sebethatha ukuthi bazizwe sebestika. Bona abantwana bathi kustika. Ukustika kwankhona ekuma in one position. So iludubo olukhona esikhangelane lalo.
Lanxa sebelatshiwe, unkosikazi Sithole uthi babuyela kokuphela esibhedlela njengoba bezophinde bakuthathe njalo okudakayo lokhu. Lapho sebelatshiwe, baqonqoselwa ukuba behlukane lakho, okusuka kube ngumthwalo omkhulu kuhulumende oqhubeka esiba lendleko yokubelapha, ikanti leyo mali kungebe kade izosetshenziswa kokunye.
I-9% yabathatha okudakayo. Akumelanga ukuthi ba-addict. Kumele ukuthi ngaye babonwa kuma-outpatients. Then bese bebuyela ngkhaya, ba-continue nge-treatment ngkhaya. But manje okuhluphayo ukuthi bangazo babuyele ngkhaya, bahlangana lalabana abathengisayo, base bebathengisela futhi, sebebuyela futhi emkhuhlaneni lwana adubalethe esibhedlela.
Abezempilakahle bathi liqhubeka liqansa inani labasakhulayo, ikakhulu abesilisa, abathatha udakayo ngezizathu ezehlukeneyo, okubalisa ukuswela okokwenza lalapho besanelisa. Abohlangothi olubona ngezokuthathwa kokudakayo lokudalwa kwamacala enhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba, i-United Nations Office on Drugs and Crime, bebika ukuba phose amakhulu amabili ezigidi zabantu umhlaba wonke besebenzisa udakayo ngokungekho emthethweni, okubalisa imbanje, cocaine, mandrugs lokunye okuchiyeneyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Amabandla aphikisayo athi kakholwa ukuthi uMongameli Robert Mugabe uzimisele ukuqeda ukungethembeki okwenziwa iziphathamandla zikahulumende wakhe. Lanxanje ekhangelelwe ukusungula uhlelo lokulwisana lomkhuba lo kuliviki. UMgabe uzasungula umkhankaso lo ngolesithathu, njalo uzaqhutshwa iZimbabwe Anti-Corruption Commission eHarare. UMgabe useke wachothoza iziphathamandla zikahulumende wakhe kanye lamapholisa phezu kodaba lwe-corruption, kodwa kaningi akula muntu obotshwayo. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli se-MDCT unkosazana Thabita Khumalo.
Indlela yokusubhala ebusweni ngobulembu, ngoba umonakalo wokuntshontsha umnotho kaZulu kwaziwa ngumuntu wonke. Besithemba ukuthi engxenye ubezaqalisa ukuthi abophe abantu abakwenzayo, ngoba abantu bangkhona bayazakala. Uzobuswele ukuthi bathathe bayefake emajeli.
Isesike sabona esikhathini esedluleyo uMgabe esola kakhulu udaba lwe-corruption kuziphathamandla zikahulumende wakhe kanye lakumapholisa, kodwa esikhathini esiningi akekho obotshwayo. Ngalolu hlelo olusungulwayo ubona kusiba lotshintsho na?
Kakusoze kube lotshintsho. Yikho ngithe phambilini ikusivala ngobulembu emehlweni ukuthi sithokoze ukuthi sokuzaba le nto ezakwenzakalayo. Lama-commissions lawa anti-corruption asikeze umuntu oyedwa oseke wabotshwa. Yena uMgabe ngokwakhe waphuma watshela uZulu wathi kule 15 billion ecatshileyo akakwazi yacatsha njani. Lanamuhla lokhu esinikele uminista we-mines ukuthi asazise ministerial statement ukuthi kanti imali le kwahamba njani. Kodwa kambi ungathoni uyinkokeli wanelise ukungena kumphakathi utshela umphakathi ukuthi kule 15 billion ecatshileyo wehluleka ukubopha ngumethi ngumuntu oyedwa nje, iphongunyamalala nje. So lapha yikusivala ngobulembu nje ukuthi cabanga ukuthi le nto azayenza kulanto azayenza.
Lona udaba lobuhuquluzi lungaqedwa njani elizweni?
Udaba lobuhuquluzi ungaqeda nxa yena aqalame, ngoba bahuquluza laye. bonke laba abantu abatshontsha izimali bayahamba bayemhlephunela. So ukuthi yena babubo sokuzaba nzima ngabadla okokuqala omela kwenza kwindaba yokuguquluza iphele ngoba sokuvele sokubolile phezulu. Ngaqale ngokukupha laba abathola imali eningi kwedlala abaphansi abathola amafufu ngoba bayazakala. Ungakhangela emapholiseni bayaphuma ngabakhokheli babo obasi babo ukuthi namhla ngifune lebopha abantu mina kini esikhwameni sami kumele kube imali engaka. Nxa efuna ukuthi sikholwe ukuthi ufuna ukulontsha lowo mkhosi ngaqale abophe abantu size ukuthi kunabantu ababuphile.
Unkosazana Thabita Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli ze-MDCT.
AbeZimbabwe abedlula inkulungwane bebebuthene eBerea Park eJohannesburg ngempela viki embuthanweni oqoqwe ngabaculi bekhumbula umlandeli wabo wadutshulwa egigini lomculo eHillbrow Theatre. Abezomphakathi abaculi labembusazwe bonke bethule inkulumo besola ubugangi obenziwe ngabanye beZimbabwe kwele South Africa. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Ekhuluma labantu abedlula inkulungwane abebesembuthanweni wokukhumbula umnumzana Allan Percy Ndlovu odutshulwe wafa ngesikhathi isizamo seZimbabwe sidubula mahlana abebebukela amaqembu ezomculo eHillbrow Theatre eJohannesburg. Induna yabeZimbabwe Albert Zwelibanzi Gumede uxwayise ngelithi lesi sehlakalo kungenzeka sidale izenophobia.
Ingazenzi izenzo ezimbi ezinjengalezi, azisisi ebuhleni, azisifundisela abantwana. Siyacela ke lisuke kulezi zinto ezinjengalezi ukuthi abantu bezihlalele phansi bengaphathanga sibhamu uzongena lesibhamu phakathi sikubulala abantu.
Umgcini ihlalo wenhlanganiso yezim imbokodo unkosazana Victor Mathudu utshele abebebuthene ukuthi akumelanga into enje yenziwe ezweni lokuhamba.
Into engcono yokuthi asihlaleni phansi. Nxa likhuzwana ngemvubu, hlalani phansi likarabhane ngemvubu, likhuzane. Ma likhuzana ngamampama, tshanani ngamampama likhuzane. Kodwa esikufunayo ukuthi lihlale phansi, liphumele esixazululo sakumisa into efana laleyi.
Isiphathamandla sebandla le-Progressive Democrats of Zimbabwe, umnumzana Victor Mpofu, uthe labo njengebandla bayakusola kakhulu lokho okwenzekileyo.
Akukho mnandi ukuthi thina kuyithina esisebenza kabuhlungu kangaka ukuthi sikwazi ukuthi sinikeze abadala bethu abasekhaya ngale ukudla and all that. Kubuye kwenzeke into efana nale esiyenzeke umfowethu babu uButu Phesi.
Umgcini sihlalo weZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Ngqabuto Mabhena, uthi bazacela uhulumeni weSouth Africa ukuthi zonke izigangi zeZimbabwe kuleli zithunyelwe ekhaya ukuyasebenza gadalala emajele eZimbabwe.
Asibathatheni bonke bahambe ekhami prison. Mhlawumbe lokho kungasenza ukuthi sike sihlale ngcono, kungasenza ukuthi sike sisebenze ngcono ngoba sesithwele nzima ngokuganga.
Umculo weZimbabwe njalo sekela inhlelo zabaculi uDJ Mapresa uxwayisa ngenkulumo ememethekiswa ilabo abathi njengoba umbulali kulesi sehlakalo evela eCholocho, vele abantu beCholocho bagangile.
Amakubone uMapresa uchiwo ukuthi uMapresa wonile, ungabizwa ukuthiwa abantu beCholocho bawonile.
Isikhulumeli sabaqoqela umbuthano umnumzana Bheki Malinga okhokhela inhlelo zeqembu leMadala Boy and the Shining Fellows uthe benelise ukuqoqa amarandi aphezu kwezinkulungwane ezilithumi lanhlanu okuyimali ezaphiwa imuli kamuyi. Wathembisa ukuthi kuzaqiniswa ezokuphepha emagegini abaculi.
Bengicela nje baqhubeke bebambene, mabebona nje phakathi kwabo kulomunye ongani uphethe into engekho right semcimbeni, bakwazi ukuyireporta nje noma bengakuvezanga bahambe nje khoneni batshele i-security ukuthi nangumuntu uphethe into enzima sikwazi ukumkhipha ebantwini isikhathi sisekhona kungakamoshakali.
Umculo-ke owafelwa ngumuyi yiwo obuphambili kulombuthano. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Kwezemidlalo lamhlanje sekukhonjwana ngeminwe kuqembu leHighlanders lona eliqhuba nzima kulezi nsuku njengoba umqeqeshi u Errol Agbay esebeka umlando wokungadlali kuhle phezulu kwenkokheli yeqembu athi yehluleka ukumthengela abagadli kubika uJoseph Njanji.
Umqeqeshi weqembu leyalendazi u-Errol Agbay utshele intatheli zemidlalo ngemva kokunqotshwa kwebhoso liqembu lechapungu nge-1 nyakanyangesonto ukuba ukungabi khona kwabagadli ababukhali yiyo imbangela yokunganqobi kweqembu leli, njalo esithi lesi simo sidalwe yikuba kuthengwanga abagadli ekuhambeni kwalapho ababekhona.
Umdlalo walamuhla uyibufakazi obokuthi asilabo abagadli, ngoba loba sidlalise abadlali abasakhulayo sehlulekile ukuhlohla, njalo lalabo abathi abagadli silabo bazibonele. Inkokheli yeqembu ihlala isithi ayilamali asingeke sithenge abadlali, kodwa bephinde bejike futhi bathi abagadli bakhona okungento eqotho.
Ophethe isikhundla sikamgcini sihlalo weqembu le-Highlanders uModern Ngwenya uthi umqeqeshi u-Agbay engacatshi ngomunwe ngoba iqembu le-Highlanders lilabagadli abayisikhombisa, inenyi labo abaqhatshwa nguye.
Ucoach nguye wabuya lama-players asayina thina ama-players kwa-Highlanders. Kade kulama-strikers angu-9, kwahamba 2 kwahlala 7. Kasebenzisa bangu-7. EZimbabwe lapha ama-strikers ayawafuna ngobani? Sikhuluma kanje ophezulu ekuhlohleni ngubukhosi Sibanda. Twahamba kudala lama-goals amangaki? Ule 10 goals. Into nxa sokunzima kanje, hayi ucoach kakhulu ukuthi hayi lapha mphambanise lokhu lalokhu 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 lalokhu, hayi khona ukuthi i-executive iphambanisile into esingangena e-ground madoda sihlohle.
Ngeviki edlileyo umqeqeshi u-Agbay ucatshe ngokuthi obe ngumsekeli wakhe u-Amin Somapiri nguye obemudla izithende, ikanti kuliviki ukhale ngenkokheli yeqembu. Njalo umlandeli weqembu uNkosana Nyandeni uthi leyo usola inkokheli ngokungadlali kuhle kweqembu le-Highlanders.
Mina besukume wonto ukuhamba njani ethimini? Thimu yapha sifela yithimu bona bekhange. Amiranga sibe sabe, kumele sibatshe ngithimu leti nayesiselelayo kanti esithembelekile. But bona nawo babhizi babulala iclub sikhanye.
Ukunqotshwa kweqembu le-Highlanders ngesonto bekungokwesine ukudliwa kwaleli qembu imidlalo ilandelana. Seliyehlele eli qembu lahlala endaweni yethobamu nomunye engalaneni yemiklomelo. Phezu kwengalane kule qembu le-Chicken Inn lona elinqobele awomayini nge-2-1, njalo elile miklomelo ngama-51. Endaweni yesibili kule qembu le-Dynamos lona elile miklomelo ngama-42. Njalo linqobele Capes United nge-2. Iqembu le-FC Platinum lihlezi endaweni yesithathu elile miklomelo elingana le-Dynamos, njalo linqobele Wangenye 1. Kuthi endaweni yesine kule qembu le-Nkezi Platinum lona elile miklomelo ngama-46, njalo elinqotshwe ngele-Shapane Mine nge-1. Ngimele i-Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Summertime, siphelile sama kithi lapha ngwe.
Hayi siphelile, sisele khona lekhaya.
Sesiyemqandweni impela. Singakayehlukani sikhangele ebezihamba phambili.
Uhlelo lukaMsitheli lokuthathisa izithupha ingwalo zokuzalwa lezinye lubikwa lungathakazelelwanga ngabaningi.
Amabandla aphikisayo athi kakholwa ukuthi uMongameli Robert Mugabe uzimisele ukuqeda i-corruption elizweni.
Esilugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje, olivalelisayo igama ngoChris Gande lilale.
Lontungamile inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.